Engakutsho mina ngombono angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-independent electoral management board ekade iphethe lolu khetho yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babo uSly Gwana nxa kade kuyizeki nisenza ukukhuluma ngama-facts angisoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usukubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-2014 akade engekho kuvoters roll bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona kuvoters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge-independent election management board ukuthi basebenze i-voters rolls because bayilungise basinike i-voters roll abayivumeleneyo elama-delegates ayekhona ngo-2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le-supreme court kodwa leyo voters roll kasiyitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma-provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebeland north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikeliso abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe in shambles ihofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into eyenziwe i-MDCT okokuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela professional sasesixakwa into eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khonokhana okwenziwayo ukuze kuyefike ekubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into ezinenginengi kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti kwacitshwa amagetsi kwaba yixhobexhobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuthi kwa-ana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-PF abele ngxabangxoza eziningi kakhulu akula nto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani.